Mina igama lami nguVusi Bhangoni, ngu-executive director we-Empretec Zimbabwe. Sasa sizabe silontsha esikuthi yi-business plan competition yethu eRusate. Kodwa loba siyilontshela eRusate, simema bonke ontanga i-youth eleminyaka e-between 18 and 35 years ukuthi babuye bazoparticipate ku-competition. Liyakwanisa ukuthi nxa lifuna ukuthi libe ngabanye abaparticipate-ayo kumbe abafuna ukungena kule competition. I-competition yakhona sidinga abazabhala ama-business plans alohlonzi azatshengisela ukuthi nxa umuntu engaqalisa i-business plan le, i-business plan izakwanisa ukuthi sibili iphumelele, ikhule, ihlale iminyaka eminingi. Ama-business plan akhona kumele abe ama-business ahambelana le misebenzi eyomumbu. Ngoba i-project yethu le sisungule ngendlela zokuthi besisebenza lo mumbu. So umuntu engasubmit i-business plan yokuthi kumbe ufuna ukuthi alime wona umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi ayenze kokugayisa umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi atransport umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi enzeni, uningi nje kusiya ngaye yena umuntu. So nxa lifuna ukuthi li-take a party, lingasithumezela ama-WhatsApp, ama-number nanka we-WhatsApp 0778-022-842 or 0774-673-318. Ama-WhatsApp numbers lawa ngizawaphinda futhi 0778-022-842 kumbe 0774-673-318. Kumbe nxa lifuna liyabuya emahofisini yethu, sile hofisi koBulawayo 108 Samuel Parinyata Street, khona 12th Avenue. Liyafika khona phana lifike libuze, bazalichasisela okunengi okwedlula lokho esengikwenzile mina la. Kumbe nxa useHarare kumbe eduzane laseHarare, uyabuya ku 34 Lawson Avenue Milton Park. Amahofisi yethu, ikhampani yethu kuthiwa yi-Empretec Zimbabwe. Ama-phone numbers ama-landline abafuna ukufona ku-landline ngu-086-4411-9673 kumbe 74 kumbe 75 ekucineni. Ngizayiphinda 086-4411-9673-74 or 75. Ya, uhlelo lethu sinxusa sibili bonke ontanga iminyaka 18 to 35 years abafuna ukuthi bebhale ama-business plan nabo. I-competition, ozabhala i-business plan sibili ithutshe sibili ibe lohlonzi, uyenelisa ukuthi sikunike umklemelo we-$5,000 or less than that, kusiya ngokuthi yona i-business yakho ivele ifunani. Silezi khwikamfundo ezaziyo ukuthi zi-evaluate ama-business plans akhona lawo, bebona ukuthi ilohlonzi kumbe ithini, njalo bese sikunika imali kusiya ngokuthi sibone njani.
Utshileke lapho ukuthi ontanga bonke, engxenye abesifazana abaphakathi kweminyaka yenaleyo bangathikaza babuyele emuva bathi engxenye thina kasivunyelwa lapho kulabe isilisa khona, ubakhuthazani?
Hayi, kababuye sibili ontanga, sivele sigijimisa bona ontanga abesifazana, amantombazana, omama, young mothers or young ladies, yibo esingabo. Ngoba nxa sikhuluma ngezokulima, umama isikhathi esiningi nguye phambili. Ngakho sigijimisa bona sibili ontanga 18 to 35 year old young ladies, vuyani ligijime lizoparticipate kule competition. Sizalincedisa ngakho konke okufunekayo.